ngokutsho kwezakhamizi yabantu abaholiswa ukudla lugatsha lukahulumende olwe-social welfare kulezi ndawo ngabampofu, intandane, abafelwakazi, asebekhulile kanye labakhubazekileyo. Umuntu ngamunye uphiwa amabele alesisindo samakhilogram aphezudlwana kwayisikhombisa, 7.5 kgs kuphela. Usobhuku esigabeni seNduna uMvuthu umnumzana Paulo Sintini uthi ngaphandle kokuthi kulutshwane lokhu kudla balihlekana abantu abaholayo. Njengokomzekeliso uthi phakathi kwemizi engamashumi amathathu 30 esebhukwini lakhe kuhola eyisikhombisa kuphela 7.
Indlala ikhona kuye wonke umuntu, akulakuthini wonke umuntu, ngoba ikhonstitution sithi lolo lutho olenkomo kakwaniswa ethengisela bani. Umuntu yabe sezama ukuthi ethi mana ngithole phela ngiyethengisa ngithole imali engandilamithe, kodwa ithole ukuthi uncindezelekile nge-climate change.
Ohlala esigabeni se-BH26 eWange umnumzana Ability Moyo uthi abe-social welfare baphuza njalo ukuholisa abantu, futhi lo mumbu wabo kwesinye isikhathi uyabe uphehliwe.
Sokudingakala ukuthi abantu mhlawumbe bebe ukudla kukhona khona umuntu ezakwanisa ukusebenza, ngoba ukusebenza kwakhona kuzabenzima lo nyaka ngoba ugatsho omfunzima.
Unkosikazi Kathy Mabhena, yena ohlala esimbo emangweni wenkayi, uthi sekukubi kakhulu emzini wakhe.
Sinathi tiye kuseni, phekela abantwana iporiji besiye esikolo, ubuya kuyafika kunathi tiye nxa ikhona kumbe kuphinde iporiji, sitshala sidlandama.
Isakhamuzi sasemkhayeni unkosikazi Catherine Ncube uthi sebephila ngokuncedisana ngobukhelwane babo.
From January khona le vele indlala ibisitshaya, vele hle yasitshaya ngoJanuary.
Umphathi ntambo kahulumende obona ngokwenzakala eMathebeleland North umnumzana Richard Moyo uthi udubo olukhona ngolokuthi abatshayeli abathwala ukudla bekusa ebantwini abavumi ukubhadalwa nguhulumende ngemali yakuleli izeka.
So uhulumende usebavumele ukuthi abantu bengakwanisa ukutshaya amadola abo ethele ifuel yabo, umuntu ezilonge ekhuphe idola lakhe watholisa ukudla kwakho kwe-3 months.
Inhlanganiso ezizimeleyo ezabela abantu ukudla kwezinye izigaba azilanhlelo kulezi zigaba. Indlala ephehlwe isikhudumezi se-El Nino ihlasele abantu abayizigidi phose eziyisitshiyagalombili, 7.7 million eZimbabwe lonyaka, ngokutsho kwenhlanganiso ye-United Nations ephathisa abalambayo ngokudla emhlabeni jikelele, i-World Food Program. Linhlanganiso eqhuba inhlelo zayo kuleli ibambisane logatsha lukahulumende wakwelemelika olwe-USAID kanye lohulumende waseZimbabwe, ithi abantu laba bazadinga usizo lokudla kuze kuyefika ngombimbitho emnyakeni ozayo. I-WFP ithi ihlose ukuphathisa abantu abayizigidi phose ezimbili 1.8 million ngokudla kusikhatshana esilandelayo, njalo ithi ukuze ikufeze lokhu idinga izigidi zamadola ezedlula amakhulu amabili eMelika, 201 million. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ngeviki edluleyo wazise ukuthi uhulumende usehlele imali engange 813 million azayisebenzisa ukuselela abalambayo ngomnyaka ozayo abafika phose izigidi eziyisitshiyagalombili, 7.9 million. Uthe njalo inhlanganiso ezizimeleyo ezisebenzisana lohulumende zona zizaphathisa ngezigidi zasemelika ezedlula inkulungwane ezilikhulu 110 million. Ngaphandle kokudlisa abantu luklubhu, indlala ihlasele lezifuyo kanye lanyamazana zasendle. Uhulumende uthi sibulele inkomo ezedlula inkulungwane ezingamachumi amahlanu 50,000 elizweni lonke lonyaka. Ngimele iStudio 7 ngiseWange, nginguNokuthaba Dlamini.